Hlala ulindile. Kuyini okwenza ezombusazo zehlukanisa abantu? IBhayibheli lithini? Ezombusazo zibangela ukuthi abantu emazweni amaningi badabukane phakathi. Umbiko ophume ngo-2022 wakhitshwa inhlanganiso ehlola izinto ezishiyeneyo ezenzakala emhlabeni, okuthiwa yi-Pew Research Center, utshengisa ukuthi phakathi kwabantu ababuziweyo emazweni angu-19, abangamaphesenti angu-65 bathi emazweni nabo abantu abaningi abazwanani ngenxa yokuthi basekela amaqembu atshiyeneyo ezombusazwe. Yikho kwenzakala lalapho ohlala khona yini? Ucabanga ukuthi kubangelwa kuyini? Kambe ukuthi uhlupho lolu luzake luphele? Zwani ukuthi iBhayibheli lithini? Okwenza abantu bangazwanani. IBhayibheli lavele latsho ukuthi esikhathini lesi esiphila kuso, esibizwa ngokuthi zinsuku zokucina, kuzaba nzima ukuthi abantu bamanyane. Ezinsukwini zokucina kuza kuba lezi khathi ezinzima, okunzima ukuphila kuzo, ngoba abantu baza kuba ngabazithandayo, labangafuni isivumelwano. 2 Timothy 3:1-3. Lanxa abanye ohulumende bezama ukwenza izinto ezinhle, izikhathi eziningi abaphumeleli. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abalembono etshiyeneyo bathwala nzima ukusebenza ndawonye ukuze balungise inhlupho ezikhona. Lokhu kuyahambelana lokwakhulunywa liBhayibheli kudaladala. Nxa umuntu ebuswa ngomunye umuntu uyalimala. Umshumayeli 8:9. IBhayibheli litshengisa ukuthi uhlupho lolu luyalungiseka. Lisitshelwa ngohulumende okhokhelwa yinkosi elamandla ukuqeda zonke inhlupho ezithwalisa abantu nzima. Umkhokhelo lendaba labantu. IBhayibheli lisitshelwa ngomkhokhelo ongafanani labanye abakhokheli. Umkhokheli lo nguJesu Kristu, futhi ulesifiso lamandla okumanyanisa abantu lokubenza bahlale ngokuthula. Ngensuku zayo inkosi uJesu olungileyo uzaphumelela. Kuza kuba lokuthula kuyo yonke indawo. Ihubo 72:7. Zonke izizwe zizayikhonza. Ihubo 72:11. UJesu ngumkhokheli omuhle kakhulu ngoba le ndaba labantu futhi uyafuna ukubanceda, ikakhulu laba abaphathwa kubi. Izalamulela umyango okhalela uncedo, ilamulele lo muntu kazana kanye laloba ngubani ongelamuntu ongamsiza. Izazwela umuntu kazana lo myanga, isindise abadubekayo, izabakhulula ekuhlukuluzweni lasebantwini abalodlakela. Ihubo 72:12-14. Funda okuningi ngombuso kaNkulunkulu, okutsho uhulumende osezulwini okhokhelwa nguJesu. Funda lokuthi ungatshengisa njani ukuthi uyawusekela umbuso lo, lokuthi kuza kunceda ngani ukwenza njalo. Bukela ividiyo ethi uyini umbuso kaNkulunkulu. Balisihloko esithi umbuso kaNkulunkulu uhulumende ongelabugwelegwele. Ubukwazi yini? Lanxa ufakazi bukaJehova bengangeneli kwezombusazwe, bayabahlonipha uhulumende. Ukuze uthole okuningi ngendaba le, balisihloko esithi kungani ufakazi bukaJehova bengathathi hlangothi ezindabeni zezombusazwe. Isihloko lesi siphelela lapha.